Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo adobhe lo bayimi angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela uduko olukhulu olugcina lusidliza imali.
Uzulu wakobulawayo uphatheke ngobunenge emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi elizweni lonke jikelele owe-National Cleanup Day. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo alo mhlangano wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress asekusibanga esiphezulu. Lanqanje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi. Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo ulonda impilo yomhlabeleli obedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka yena obhubhe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo ezingena kumakhulu lamakhulu zibambene namuhla emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi kuleli dolobho phansi komkhankaso we-National Cleanup Campaign owenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke emadolobheni wonke elizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Baphatheke emkhankasweni lo bagoqela osomabhizimusi abamabandla ezokholo kanye labezikolo. Unkosikazi Amukela Sidange, isikhulumeli sohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency, uthi ingcekeza nxa ingalahlwanga ngendlela eqondileyo igcina idala uhlupho lwendleko enkulu yokulwisana lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo enjenge-cholera le-typhoid.
Nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo adobhe lo bayimi angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza leyana isidalela uduko olukhulu olugcina lusidliza imali. Ikakhulu singakhangela imkhuhlane yabo cholera la yabo typhoid imkhuhlane ebangelwa ingcekeza liyana.
Unkosikazi Amukela Sidange uyalandisa njalo ethi asiyo yonke into engaba yingcekeza, kukhona okuphilayo okungasiphilisa kusiphe inotho nxa sokuthe kwaphekwa kumbe kwaguqulwa.
Ngaphandle kwalokho hlabezulu asikhangeleni futhi ukuthi lokho esikubiza sithi ingcekeza asikho konke okuyingcekeza okuyingcekeza. Khona phana engcekezeni kukhona okuphilayo okungasiphilisa thina esingathi ngesilungu ku-recyclables esingakuthatha sokubisela back into recycling. And nxa sesikufaka ku-recycling sesiphuma silomnothwana khona phana sizuze usompiliso. Kuthi lokhwena okubolayo izitshwala esikuqhumayo emibhideni asikubiseleni njalo enhlabathini kuvundisa inhlabathi.
Umnumzana Tafara Chedimba isakhamuzi sakobulawayo uthi sekulicala ongalibotshelwa ukulahla izibi endaweni ezingaqondanga.
Mina ngibelapha ngabantwana abe Herendaus College, the George Sulindika branch. Angajwa kuthi logo kenziwe ngu first lady kuyabongeka ku ride sibili kuyasitshengisa lathi ukuthi ule concern ngempila kahle yabantu, ule concern le health le safety and ayi kuyabongeka kakhulu siyabonga kakhulu ngalokho.
Umnumzana Love Momthivu ngumbalisi ophatheke emkhankasweni wanamhlanje. Yena ke uthi ukubona unkosikazi Mnangagwa ekhuluma ngendaba yokuhlanzeka kuveza ukuba uyaqhakathekisa impila kahle yabantu.
Umunye wabantu obuye lawe ukuzenza iNational Cleaning Day besilalele uFirst Lady uMai Mnangagwa esikhuthaza njengeCity of Bulawayo ukuthi sigcine indawo yethu ihlale iclean, sibe singabantu abangangcolisi indawo, njalo ubesikhuthaza ukuthi ukuthi indawo yethu singabe siyingcolisa selilicala elibotshiswayo. Umuntu engabe engcolisa indawo yakhe njalo uyabotshwa. So njengabantu bakoBulawayo lathi sizazama ngendlela yonke esikwanisayo ukuthi sigcine indawo yethu ibe iclean. Siyabonga.
UZulu wakoBulawayo uhlangane lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ongumkamongameli welizwe emkhankasweni wanamhlanje koBulawayo. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi balondoloze indawo zabo zihlanzeke ukuze kwehliswe amathuba okumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjenge cholera le typhoid. Uthe ujabuliswa ukuthi nxa kukhangelwa muva kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube manje, imikhankaso le isilethe umahluko omkhulu njalo omuhle. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi ukuhlanzeka akube yinto yansuku zonke, kungabi ngokwelanga elilodwa ngenyanga. Abantu abaningi bakhanya besukumela phezulu lamhlanje beza ngobunengi ukuzonanza lokuphatheka kulolu suku lokukhuthaza ukuhlanzeka. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli entsha oweCongress yasefike kusibanga esiphezulu lanxa nje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi nxa ungaphathwanga ngonanzelelo lomhlangano. Ukwehlukana kwemibono ebandleni leli kubonakale kuyona le iviki koBulawayo lapho kuza kuba lokhetho lukakansila kaward 28. Kulamalunga amabili azancintisa emele iMDC kulesi sikhundla athi umnumzana Colette Ndlovu kanye lonkosazana noMagugu Mloyi kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 30 kuyona le inyanga. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uNdlovu ufunwa yinkokheli yebandla, kodwa abasekeli bebandla bona abafuna uMloyi. Lokhu kudonselana kubikwa kuyisibonelo sokwenzakala kuleli bandla elizweni lonke jikelele elapho okungela kuvumelana khona ekuqhutshweni kwenhlelo zebandla. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umsekeli wesikhulumeli seMDC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ye iCongress ke sizayilungiselela manje okuqalayo ke irally yethu ezaba khona mhlaka 17 March eWhitestadium koBulawayo. Sisuka lapho ke sesikhangelela ke ukuthi ke senze ke ama-congresses ethu eqala ke kubranch kuya kuward kuya kudistrict azafike kuprovince ke sesisuka lapho ke ngoMay ke siyangena ke kuCongress enkulu ke elizwe lonke. Sibona ingani nje njengesukwini hayi akukho ke okuzasiphambanisa, izahamba kuhle emhlangano ethu yonke naleyo size siyebamba iCongress enkulu njengeprovinsi yakoBulawayo. Hayi sesizimisele, sesizinikele ukuthi singene ke kuleyo Congress sinike ubukhokheli wethu imandate entsha eminyaka emihlanu.
Umhlangano wona lo irally oyithoyo izakhokhelwa ngubani?
Rally ikhokhelwa ngumongameli wethu uNelson Chamisa ke nguye ngumongameli wethu ke ngalesi sikhathi size siyefika kuCongress elokho nguye umongameli wethu.
Ye manje kulawa maCongress amancane wezigaba yikho lapho yini okuzavela amabizo azaya phambili kuCongress yelizwe lonke?
Kunjalo sibili, amabizo yokho azaphuma khona khonapho ke ama-delegates ethu ephuma kuma-district ephuma ke kuma-provinces yiwo ke azahamba ke emhlanganweni omkhulu ke we-Congress enkulu.
Sesike sezwa amanye amabizo afana lelika mnumzana Douglas Monzora nomnumzana Mdzuri uElias Mdzuri ukuthi ngabanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikaMongameli kuliqiniso yini lokho?
Akwakathesi ke akulabizwe selikhona ke nje konke kungabe kuphuma kumaphephandaba ke kungaba ngelokho kuthiwa ngesilungu speculation kumbe propaganda kumbe nje abantu ababezithengisa. Amabizo azaphuma kuma-congress ethu amancane esizawenza kuma-ward la kuma-district la kuma-provinces yikho esinominetha khona ngoba ke inkokheli kazi zinominethi zona. Yikho le ngabona kuphuma ibizo kathesi kabe ibizo lamanga ngoba akahlali phansi ke ama-provinces ukuthi anominate.
Umhlangano nalo uzayenzelwa kweliphi idolobho?
Hhayi, kwedolobho ke kakukakhulunywa, sisakhangela nje ama-venues ngobuningi bawo. Ngokuya kwesikhathi kho kuzaphuma khona-ke ubukhokheli bethu i-National Council isisitho ukuthi umhlangano uyenzelwe kuliphi idolobho njalo kuyiphi indawo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kule mbiko ethulwe inkokheli ye-MDC ethi ibandla elibusayo eleZANU-PF lilohlelo lokuphehla inzondano lokulwisana kwe-MDC njalo seliqoqe imali engena kuzigidi eziyisithupha ukuze lifeze lokhu ngaphambilini komhlangano we-Congress. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Khona ma ubhekile indlela izinto ezenzakala ngakhona ukudlephana nokuklewulana okukhona kubakhokheli bebandla, siyakubona ukuthi kungenzeka futhi liqhekezeke phakathi njengoba selake laqhekezeka kaningi uma kufika ezikhathini ezinje. Usho ke ukuthi abakhokheli be-MDC uma kuthi ibandla labo bayalithanda kumele-ke babone ukuthi bayavala izikhala lezi ukuqhekezeka lokho kukhona ukuze basindise ibandla labo ngoba ukudabukana kwalo phakathi kusho ukuthi kuzolishiya lisingasenamandla nesisindo ebekade livele linaso yokuqaleni ngemva kokuba vele lona like lehlulwa yizanu kukhetho oludlulileyo. So kuzalithiya-ke lingasenamandla seliphephuka nje njengephepha.
Khona kuyini kahle kahle obekungayenziwa ikakhulu emhlanganweni lapho kukhethwa khona inkokheli? Abanye bededele emuva na kuchiwe uchamisa kumbe kumele bebelokhetho njengalokho abafuna ukukwenza?
Mina ngokubona kwami ibandla le-MDC alikafiki ezingeni lapho okungathiwa izinto kumele zizenzakalele zodwa kungazange kwaba khona lokho kuthiwa yi-guided democracy. Ngoba kungaze kube njalo abalandeli bavele bazoba nabo abantu abathile kubakhokheli babo bazafuna ukuthi babalandele, kube nabanye abazofuna ukuthi baphikisane nalabo abakhethwe ngabanye. Lokho kuzoshiya-ke ibandla leqhawukane phakathi. Okungasiza-ke ukuthi kubakhokheli bona bodwa bahlale phansi bavumelane ukuthi hhayi-ke njengoba kunjenjenje asingabulali ibandla ngenxa yezikhundla. Kumele kube nomuntu ozophatha lapha abe ngu-president nge-consensus ngokuvumelana asibekeni bani angaze abe lo muntu omphikisa ngoba lo ozofika amphikise uzokuthi anganqotshwa aphume labantu bakhe ibandla lidabukane phakathi. Babheke zonke nje izikhundla ezibalulekileyo kusukela kuye umongameli kwehle kumsekeli kuye kumgcini isihlalo kunobhala jikelele kumphathi isikhwama konke kwehle bavumelane nje bese beyadlula kulokho bese kukhontestwa lezinye izikhundla ezincane yize lapho kungavunyelwana khona ukuthi kube khona umkhudelwane.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Aba mabandla okholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches sebekhuthaze abasakhulayo ukuthi behlukane lomkhuba ukukhethana ngezamabandla ezombusazwe. La wezokholo njalo bengaze bavuma ukusetshenziswa njengodlawu ngabasezikhundleni eziphezulu. Umevis Kama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume emhlanganweni wabasakhulayo owen National Youth Leaders Dialogue owenzelwe eweteleni ye Kentucky Hotel wokugqiba uhlelo lwe Youth Care Week oluqale mhla ka 21 kusiyafika umhla ka 28 inhlolanja. Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust esebenza labantu abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda ngomunye wabangenela umhlangano. Yena ke uthi kuqakathekile ukuba bafunde ukwamukelana njengabasakhulayo basebenzisane kungakhathalekile ukuba bayisima kanjani.
Liqinisa ukuthi wonkona kulezinto eziningi ezisidividayo, but sithi khonkhona diko lapho kumele siqale khona. Kulezinye izinto esizaphombuza inheritance. Asiqalise nini nje ukukhuluma i-dialogue asonto esingathi yinto eqalisa nxa sokule conflict. Hayi, kumele ibe khona sonke isikhathi, whether it's peace ibe khona.
Kwasekelwa ngunkosazana Bongani Madziwa wenhlanganiso ye-Epworth Civil Young Influencers Network Connect.
Ngoba thina as the youths ngathi asila i-opportunity yokuthi lathi ivoice yethu izwakale ngale phezulu kuparliament, ngoba i-government yaphomba ukusinika ama-programs ukuthi hayi sifuna ukuthi siyenze lokho, kuvule i-bank and lezinye izinto eziningi. Siyaqonda ukukhuluma ama-problems esiwafesayo, not ukuthi omunye umuntu osehofisini ohlezi kuhle, to be our voice.
Esinye seziphathamandla se-ZCC umfundisi Samuel Sifelani ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuqhuba inhlelo eziqondana labasakhulayo ikakhulu ngenyanga kaNhlolanja eyaziwa ngokunanza okwenziwa ngabasakhulayo eye-Youth Month.
Sincedisana labo, sibafundisa, sibalalele ukuthi bona bathini, kuyini okubabambayo, kuyini okubahluphayo njengabontanga. Nxa silapha ngumkhankaso owenational dialogue esilawo, but sifuna ukuthi sifake ilizwi labontanga phakathi kwe-dialogue, ngoba isikhathi esiningi abantu abadala yibo ababuyayo, abantu abalamandla, abantu abaziwayo bababuya ndawonye bakhulumisane. Nxa bezakhulumisana sebetshiya ontanga ngemuva. So thina sithi njengeZimbabwe Council of Churches sesifaka ontanga phambili njengoba beyibo abaningi lapha elizweni ukuthi sizwe ukuthi labo bathini ngendaba enhlala kahle yabo.
Umfundisi Sifelani uthi ontanga bahlezi belesifiso sokutsho imibono yabo kodwa kabalitholiswa ithuba lokukhuluma.
Kungaba ezempangazwe, kungaba kweze economy, even la ngakithi emachurchini sibona ngathi untanga baphiwa isikhathi esilutshwane, abanye kabasitholi lokuthi bakhulume labo. Kodwa sizama ukuthi sibavulele babe bathole isikhathi, bathole ispace yokuthi labo bakhulume, bazwakale, ilizwi labo lizwakale.
Uthi kumele bafundiswe abasakhulayo ukuze bangaze baqhubekisa phambili eminye imikhuba emibi abayithatha ebadaleni babo yokulwisana ngoba besehlukana ngendlela ezehlukeneyo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babonisane, babonane njengabantu kuqala. Okwesibili, bafake eceleni ukuthi nxabe ukuthi ama-affiliation abo ezempangazwe, ezamasonto, ukuthi bavela ngapi. Akusincedi ngalutho ngoba lokhu kwenza ukuthi abantu babe belokhu bengathi bababonane, bakhulumisane. Thina sithi njengontanga ngabantu banye baphuma elizweni linye, njengalokho ke kutsho ukuthi ngabantu ngabantwana bomuntu munye. So kuba kuyabancedisa labo ukuthi ontanga laba babe ndawonye babophe into eqinileyo into yenye.
Umhlangano wayizolo ubuthanise abasakhulayo abavele kumabandla okholo lwesiKristu angamalunga aweZCC kanye nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezizimeleyo ikakhulu ezabasakhulayo. Iningi labakhulume emhlanganweni lo baqonqosele ngokuqakatheka kokuhlanganisa abasakhulayo sikhathi sonke ukuze bafunde ukukhulumisana behlanganiswa yibutsha babo, hatshi okunye okunenginengi. Uhlelo lwemihlangano yabasakhulayo eqoqwe ngabenhlanganiso yeZCC ngaphansi kwemikhankaso eye-Youth Care Week campaign luqhutshwe hatshi eHarare kuphela kodwa lasemadolobheni agoqela kobulawayo Gweru eMashingo Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe. Inani lasebefele kulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamalwa ecatsha labebotho likahulumende kwele Somalia selifike kwaba ngamashumi amabili kuyona le iviki kuphela. Umpatintambo obona ngezomvikela kwele Singapore uthi ilizwe lakhe liqoqa ukuthenga indizamtshina zebutho zohlobo lwe F-35 models kwele Melika. Umanspala wedolobho leGwanda usephiwe amandla okuhlanza amanzi kulelo dolobho obekungumsebenzi obuphansi kohlangothi lukahulumende olwezinwa. Lokhu kukhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho. Kubika uAlbert Ncube.
Umphathintambo obona ngentuthuko ezabelo umnumzana July Moyo uthi leli nyathelo ukuthi umsebenzi wokutholakala kwamanzi uqondiswa ngumansipala kungezinye zendlela zokuletha umbuso wezabelo owe-devolution. Ekhuluma eseGwanda izolo emhlanganweni wokuxoxisana ngendlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo, uma ukuthi amadolobha agoqela eleGwanda, Beitbridge kanye lePlumtree azathuthukiswa emsebenzini wezamanzi. Umoya uthi kungase insuku zatshwala iGwanda izathola lawo mandla okuziqondisela umsebenzi wamanzi njalo izaphiwa izigidi ezine zamadola $4 million emalini eyabelwa izabelo.
Sile plum, iBeitbridge leGwanda zontathu zilodubo lwamanzi njalo amanzi ayimpilo. Kungakho ngisebenzalane loshiri ukuze sithuthukise ezamanzi kulawo madolobha. Yikho nje sibaphe $4 million ngamunye.
So there we have put $4 million each.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale uthi udaba lombuso wezabelo akumelanga lugxile kwezomnotho kuphela.
Ngathi kusikhangelela ukuthi kube i-devolution ku-governance yonke indawo hathi kwezomnotho kuphela, kodwa lanxa kunjalo kumele siqhubekele phambili siloko siyilolonga siyilungiselela ukuthi incede abantu bakithi. Njalo uministri kwakhuluma ngodaba lwamanzi uthi abuya eGwanda, kodwa-ke asikanikwa i-date ukuthi iendova izaye kwenza nini. Kodwa into esiyamukela kakhulu ngoba abantu beGwanda besebehlezi isikhathi eside belokho bekumelele lokho.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda ngomunye ongene lo mhlangano. Yena-ke uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende agcwalise ahlale ukuthembisa.
Uhulumende lo umnyama yikuthi usekhuluma izinto eziningi ezizwakala zimnandi ziqumbaqumba indlebe, kodwa nxa sekubuya ekwenzeni kasiboni imphumela yakhona. Sizabona ke sizalinda siyakuthi lidube ngamabala nxa sekuthe kwenzakala, kodwa inkulumo kakhulu kamphathi Ntambo ibingathi iyezwakala.
Umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezokuthengiselana umnumzana Raj Modi la ubekhona embuthaneni wayizolo. Umoti uthi zansi emandebeleni kuzamele ivuselele amankampani afana le-Bed Producing Company njalo kuvulwa amanye azachola igolide. Lo mbuthano obuqoqwe ngabe-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe besebenzelana le-Citizens Lab ungenwe izakhamizi eGwanda, abakamansipala, iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho usethulela isikhumbuzo sempilo yomhlabelelo bedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka. Amakhulu abantu ebethe kwaqa lamhlanje emkhosini wokumkhumbula edolobheni le-Johannesburg kwele-South Africa.
umculo kanye leqhawe lempi yenkululeko lawo ngamazwi asetshenziswe ezikhulumi zonke ebesembuthanweni ukukhumbula umuyi eJohannesburg Theatre. Bonke bebechaza umuyi njengomunye wabasunguli bomdumo weAfro Jazz kanye lokusebenzisa lo mculo empini yenkululeko. Kodwa ke bebevumelana ukuthi zasingasweleke zokubulalisa abantu ngembambo kumama Dorothy.
Pare fana nawe ndikwenze nipare awaziluto ozubone nasipare.
Usomabhizimusi uJohannesburg umnumzana Dan Maphalala laye ubesembuthanweni wesikhumbuzo sikamuye.
UDorothy usebenze kakhulu and uyenzile ubambile indima yakhe and then umotivate intsha iyouth yethu yonke iyawazi umculo wakhe nabanye sebahambile ubamotivatile. Hayi, at least uphumule.
Umuyi ubezelwe ngomnyaka ka-1935 kobulawayo wayekhulela kule South Africa lapho aqala ukuduma ngedlalade lakhe lakuqala eleminyaka elitshumi lesithupha nje kuphela. Ezinye zakhe ezadla ubhedu zikoqela uhamba noNtsokolo, uZono Zam, uDr Malani noLumumba. Imbongi ebezikulumbuthano zona bezimchaza njengeqhawe. Bonhlobo yonke abaculi kulumbuthano ikakhulu abaqhunsa umdumo wejazz yakudala. Umculo kaDorothy umenze waba ngumabona bulawe kwele South Africa. Kanti laseZimbabwe umbuso kaSmith wawufuna ukumsusela amanqe waze wayaphephela kwele Zambia. Yena ke ubhubhe emhla ka-23 ngenyanga ephelileyo ngemva kokugula isikhathi eside ehlaselwe umkhuhlane wokuma uhlangothi le-hypertension eyaziwa ngabaningi ngokuthi i-BP. Umuyi uzangcwatywa ngensonto emathuneni e-West Park Cemetery edolobheni le-Johannesburg kwele-South Africa. Manesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Ngokuthula antidota Dorothy Masuka ukusiphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakobulawayo ophatheke ngobunenge emkhankasweni welizwe lonke jikelele okuthanyela esitaladeni lokudobha izibi. Kwanele mthwakazi likhumbulela uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.